Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ziku 27 Ncwabakazi 2020 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni phose bonke bengabe Harare. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora useqolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomdeni isivil war hathi umbhuqazwe.
Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into.
Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Tsamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa.
Kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ube ngumuntu ewesemncinya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisikhombisa lachiyagalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi amahlanu lanhlanu 55. Abahlanu ababanjwe leli gcikwane izolo ngabavele kwele Botswana kuthi abalichumi lane ngabavele kwele South Africa. Ikanti abangamachumi amathathu lane ngabathelelwe leli gcikwane elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora useqolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomdeni isivil war. Njalo usesithi waphosisa ngoba lesi sehlakalo sasingumbhuqazwe. Ngesikhathi lesi kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ababengelacala njalo bengahlomanga ezigabeni zeMidlands leMathebeleland. Ilizwe lisanda thola uzibuse. Embikweni awethule izolo umnumzana Monzora uthe akuchoyo kwakuyikuchelela kwelimi njalo uyazisola ngakho. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa esanda ethesa uBishop Andrew Ndlovu lamanye amabhishopu esonto yeRoma esithi basebenzise ubundebele njalo amandebele bangabantu abazibona bengcono. Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT uthi bakhulumisane laye umnumzana Monzora ngalolu daba njalo uthi ibandla lakhe liyakhathazeka ngokutshona kukamnumzana Patson Tsamara. Kesizwe umnumzana Phugeni exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le esibiza sithi economic ground isaqhubeka. Le marginalization ku-ground isaqhubeka kuze kube namhlanje. IMathebeleland iso sodwa isigaba ofika khona uthole kuthiwa kunepoyisa elingakwazi nokukhuluma ulimi lwasesigabeni. Kufana namanesi kuyafana, uye nasezikolweni kuyafana, uye ema-ofisini kahulumende kuyafana, uye kuma-mines, uye kuwonke amathuba nje avulekayo la eMathebeleland. Akula bantu eMathebeleland abanawo, kusuka ke lanto abantu basuka kwezinye izigaba babuye bezofakwa la. So hayi, indaba ye-ground isaqhubeka sisayilwisa njengebandla ukuthi hayi ake abantu baphathwe ngokulinganayo. Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into ngokuthi nalaba ababe bekhuluma bethu bakhuluma abancedisana lathi bese besuka bakhulume lento ezithenje ukuba seceleni. Sibonileke incwadi sethe uyaxolisa ke, kodwa ngikhulumile nami naye ekuseni naye washo ukuthi hayi kube liphutha ukuthi athi that war yiyo esiyenza ukuthi abantu babone ukuthi uthi kwakuyisivuwo.
Lingathi imizamo kahulumende iyasuthisa yini eyokulungisa udaba lwe-Gugu Round? Sikhangela ukuthi usanda ukuhlangana le Matabeleland Collective njalo kule nhlanganiso ye-NPRC.
Amabhishophu e-Catholic abhale incwadi ebhalela uhulumente, akhuluma into eziningi kuleyo ncwadi. Basebekhuluma indaba ye-Gugu Round ukuthi hayi ake nilungise la. Wenzani uhulumende wethu? Wajika wababuka bonke amabhimi, ngicabanga yi-7 aseya profiler-ke azebona ukuthi o nangundlovu nangu umuntu wesintwini la. Bamkhupha yena yedwa bamisa le eceleni, bamu-attacker bathi into leyo ikhulumayo petty tribalism, petty regionalism okuyi-athenda okungelancedo nje. Sethuka sathi hawu, kanti uhulumende wethu uthi into le yinto engelancedo njengaleyo ndlela. Kodwa le ikhomishini le ephethwe ngubabunari hayi iyazama yona, ake nisiyinikeni ithuba bakithi. Kuningi okungalungiswa kuyo kodwa iyazama. Nayo iMatabeleland Collective khonoko okuncane yeba ekwazi ukusimela sonke, ngoba ubonele ukuthi yenza iprogramu ye-weekend. Ama-victims amaningi ebengakwazi aze setshelwa nje ukuthi asebevumelane lokhu nalokhu nalokhu. Bonile ngento yesidimeni e-South Africa le. Bonke ama-victims wawuzikhethela nje ummeli, udinga ummeli, kwamelwa nje indaba yakhona yaphuma yabangcono.
Ibandla lakho lethule umbiko wenduduzo ngokutshona kukaNumzana Dzamara. Litheni ngakho?
Kube buhlungu ngoDzamara bakithi. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi umfo wabe senza i-demonstration yakhe liyana besihamba sibe nokumsupporta. Wase umfo wabo uyanyamalala, kwaba nenkulumo yokuthi uthethwe nguhulumende kuze kube nanamhlanje akaziwa ukuthi ukuphi. Simgcine thina esifeni sikamama kaChamise, yikho simgcine khona. Sambona nje sesisukile laphana saxoxa. Ijahe elihle mani, ijahe belinesifiso sokulwela ilizwe lakhe. Sibuhlungu ilizwe lilahlekelwe nemuli yakubo ilahlekelwe.
Ibandla lakho wonke umuntu nje olwela ilungelo loluntu liyamnaza.
Iqiniso into okumele ngakakhulunywa ngayo iMatabeleland Lives Matter, ngoba sinawo ubufakazi bokuthi abantu beMatabeleland bathagethwa yigovernment ukuthi ngabantu beMatabeleland babulawa over 20,000 people. So laba bantu ba-oppressed, ba-marginalized. Ma ungathi Matabeleland Lives Matter, yebo kuyabe kuneqiniso lapho, kodwa nje ukuthi kuthiwe Zimbabwean Lives Matter as if i-government ithagethe amaZimbabweni zonke, hhayi ayisoqiniso. Abantu abathagethwa yigovernment yakulelizwe ngabantu beMatabeleland.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Dzamara uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Umnumzana Dzamara ube ngumne wabo wentathelizindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu esanda kwedlula. Umnumzana Itayi Dzamara, uPatson ubulewe ngumkhakha wemvukuzane ohlasela amathumbu ofana lalo owathatha umnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela ibandla le-MDC. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. Udzamara ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu kutsho abanengi. Ubekhokhela umkhankaso wokuthi uhulumende kumele akhulume ukuthi umfowabo uyitayi wadliwa yini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wogqwatsha lwabasakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngikhuluma lapho-ke esihlanganele khona ukukhala-ke Dokotela uPatson Dzamara obenguye-ke obe yi-activist elikwaziyo, sasebenzela kakhulu-ke ukhipha i-African Square lapho-ke besibizela-ke ukuthi uhulumende
esizasise ngoku uthi uyitayitsa mara wayangathi njalo besebenza la kubandla le movement for democratic change ku national executive so silahlekile kakhulu thina njengebandla le MDC kodwa ke njengabatha beZimbabwe silahlekile futhi njengoba uDzamara wayengumuntu kwazi ukukhulumisa labantu abasijejeneyo ke even umasikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
UPatron ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfowabo u-Itayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfowabo?
Kubuhlungu ukuthi uPatron Dzamara uthi imbuzo esilayo ngoItayi Dzamara ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDzamara ubulewe yini ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDzamara ngombono wethu kule nto eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa useba nje icancer ngoba kuhlalanga isikhathi uDzamara besebenza layo ebonakale segula kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uyita Dzamara wayangapi simu Dzamara usizisa ubuhlungu njengabathi kubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo sibuza ukuthi uyitayi Dzamara unga sesizibuza ukuthi uPatron Dzamara ubulewe yini kunzima kithi kodwa hayi kuyasinika kubana njengoba ilast tweet yakho yasitshela ngoba hayi asiqhubekeleni phambili ukuze elizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweZimbabwe.
Umnumzana Gift ostalo sisiziva unobhala jikelele wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo likahulumende lokwalisa uZulu ole-EcoCash ukuthi asebenzise imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola kuleli $5,000 ngelanga kuzaphazamisa abantu abaningi ikakhulu abalimi. Abanye abalimi babikwa sebeqalisile ukuthenga imvundiso lenhlanyelo belungiselela ukulima. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe yilo elalaya iConnect ukuthi ithathe leli nyathelo njalo imise bonke abaqhuba umsebenzi wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini beyimele ama-mobile money agents. Lisithi yindlela yokuzama ukuqeda udaba lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha. Ngamanye amazwi umuntu ole EcoCash kasenelisi ukuthenga impahla ezedlula $5,000 ngelanga. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Intengo yalapha eZimbabwe iyakhwela mihla lamalanga. Siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abangelawo ama-bank accounts njengabalimi. Ngenyanga ezayo bayebefuna ukuthi bazithengele ama-fertilizer, amakhuba lokunye okungama-inputs abangafuna ukuthi bakusebenzise kunye agricultural season. Nxa kuyikuthi $5,000 izala iyo limiti yangkhona. Uzathi ukuthi abalimi kumele bavakatshele izitolo maybe 2 or 3 times ngeviki betshiya ama-$5,000 ngoba intengo yama-fertilizer lamakhuba lama-inputs siyakwazi ukuthi iphezulu kakhulu.
Uhulumende uthi ujonge ukwenqabela ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha esingathi yi-black market. Ubona ephumelela yini ngalimizamo?
Ukuvala kwama agent lines uza ehlisa sibili indaba le euthengwa kwe foreign currency u black market. Kodwa angibona ukuthi udubo luzaphela ngoba udubo langkhona luvela ekuthi thina asi export into eziningi ezokuthi thina sibe le foreign currency eneleyo elizweni. So nxa kuyikuthi asikalungisi economy yethu ukuthi sithengise okune omningi uwedlula esikuthengayo kuzaba le need foreign currency njalo abantu bazadinga amanye amachinga awukuthi bathenge i foreign currency leyo so okumele sikulungise in addition to uvala ama agent lines ukuthi singalungisa njani i economy yethu ukuthi thina sithengise okuningi okwedlula esikufuna ukuthi siwuthenge siyakwazi ukuthi lapha elizweni sithenga ama tissues sithenga ama toothpick abanye bathenga mineral water kuvele South Africa so nxa kuyikuthi sisathenga ama toothpick baba kumbe ama tissue singawalungisi lapha elizweni sokusitsho ukuthi kuyabe ufunakala i foreign currency ukuthi siwuthenge lokho
umnumzana Masimba kutshera ucubungula izenotho ubexoxa le studio 7 eseHarare okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amagqwetha azabambisana labasebenza kumanisipala ukwenza inkohlakalo bazajeziswa libandla leZANU-PF iphephandaba lobulembu be-internet ele-newzimbabwe.com lithi amapolisa azame ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukwethulela intatheli izindaba imbono yakhe ngokubotshwa komsekeli kamgcinisihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikhala phandle komthethwandaba kodwa kwehlula esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli okhulumayo unkomo mbuyela upane ngokuzalwa ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza benginesicelo sokuthi mina nga abantu beZimbabwe bengabambana ukuze sanelise ukuthi sikhophe iparty le ezanu le yama-gangsters le ezanu le kukhitshwe yona ngoba liparty isimoshile ama-gangsters lawa semoshile kakhulu kakhulu eZimbabwe ayabulala abantu ayathumba abantu ayabopha abantu ilizwe liyafa kulalothi ezibhedlela kulani yonke into kumoshakale yonke into bengicela ukuthi ngesifiso sami ngabe kuyenzeka abantu bayekele ukuthi mina nginendebele wena ulishona yethina sifuna ilizwe lethu lathi sifuna ilizwe lethu ngeke kusise ndawo ezilongezi kusaphethela ama-gangsters ngeke siye ndawo thina silwiseni ukuthi sikhiphe liparty yezanu le yama-gangsters ebulalayo ethumba abantu etshontsha izimali yenza nje bonke ububi ongabucabanga izanu iyabenza so besicela ukuthi ngaba abantu babambana bayeke ukuthi mina lindebele wena ulishona yesifuna ukuquma phakathi ngeke kwenzeka as long as kusaphetha ama-gangsters ezanu la ngeke vele khona ukuphisa kuqumile izwe lokho vele ngeke kwapha kwenzeka as long as kuphetha ama-gangsters ezanu la so siyacela ukuthi abantu ngababambane kuliwe leZANU-PF wonke umuntu aqondane leZANU-PF silo leZANU-PF iphuma abantu bavala amabhoda lawa yonke into amabhoda wonke angenele eZimbabwe wonke avalwe ncincinci kungabi lento yohamba yanthile iZANU-PF iziphume iparty liyama-gangsters
lingaba livuka njani balaleli be-studio 7 nani baphathi bohlelo be-studio 7 siyayibona izanu liyayibona izanu abantu besindebeleni namhlanje ukuthi wena izanu masigu ufakwe ejele ubotshwe ngamaketane ezandla lezinyaweni uncitshwa ibheyili into eyenzakala yezibhamu kodwa namhlanje umnankagwa uhambe siyazamu esiyakhuluma leqembu lakhe lezanu ebulawayo etulungisa indaba yegugurawundi igugurawundi yabulala abantu ebulawayo igugurawundi yabulala abantu echurutu sinje sabulawela abazali bethu kubuhlungu ukuthi sibone abantu bebotshela ukuthi zanu masigo bebotshwa angamaketane kodwa abantu ababulala amandebele kuthulwe nje ehambe ethu uyakhuluma lawo ekhuluma ngendaba yama certificate kanti kwabulawa ama certificate lezithupha mbe kwabulawa abantu ngangu uhambe siyakhuluma leqembu lakho ogawula engazathi ukhuluma la bantu besindebeleni ukhuluma lobogawula ngeqembu lakhe hayi abantu besindebeleni bantu besindebeleni uvukane lingarotshwa ngama rice lawo ukuthi umnanga kwa uhulumeni umbulali lo wasibulalayo limkhangele izenzo zakhe limbheke lizambona Dawuda siyakukhuza siyakukhuza Dawuda khuzeka ngelinye ilanga emzini wakho kuzavuka kulokunye uphi uJonathan Moyo umphuro wakho namhlanje
khuzeka Dawuda khuzeka
sanibonani sanibonani Studio 7 ya esibukele wasenanda esholosho hayi mina le ndaba le hayi ngizwisa ubuhlungu mpela isihluko esenziwa yizanu ebantwini bethu ebantwini bakithi ngoba kubuhlungu lokhu mani hayi angazi ukuthi wayi kanti umhlaba vele ungangeneli kodwa-ke vele ngibona engazathi kufanele sizilwele kufanele sizilwele yabona imalawi yakhala kodwa kwehlula yazilwela phumelela yabona izambia yazilwela yaphumelela so-ke nathi kufanele siqine ngoba amazwe engazathi aseqina asafuna ukuncedisa abanye abantu ungabheka nje bayatshela ukuthi lapha kunje kunje vele bagoqa izandla bona basekela lelo qembu elivele lingele liberation bahlala benjalo besekela lona njalo le nto le ayikho kahle mani thomas ayikho kahle mani sihlobo sama siboneni ukuthi khona kathi singayenza njani ukuthi siyilwise lizanu ukuthi iphume phelaakekho umuntu oyifuna vele ayizange yawini izanu lanini lanini yawina ngokurobha kwayo manje kungabheka nje bonke la kwe-n c basapotana naye ngoba ngithi bayazi ukuthi ngubra wabo kuyatshontshwa ngale kuzanu kuyatshontshwa ngapha kwi-n c kuyafana bayenza into efanayo istrategi sabo siyafana n c yalayo yayiraiht ekuqaleni iziphi saphila kudala mpela besalwa bendawoni kodwa-ke manje la ngani lahle i-direction nje abantu bayazilwela manje amanye amazwe vele asavumi uncediso uyabona nje agoqa izandla athi ye ye kunje 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 ancedise abe lokhu ethi yonke into i-right yonke into i-right bekubona ukuthi vele ku-wrong manje siqala ukulwa yikho lapha agijima khona ayikho right linto le asizameni ukuthi sibone ukuthi sihlangana kanjani singabantu silwele ngiyabonga mthokazi
sanibonani sakubonani Studio 7 u-J S lo wasenandi utholotsho kumazamnyama Studio 7 cela lizifunde iziphakamiso zethu lathi siyabe sesifakile izibona izibonaizokuzenzela lathi siyabe sesifakile cela lizifunde ngoba siloku ukukhuluma khona lapho uthothi khona azifunde okay ngasoze ngikhulume ngalokhu kakhulu kodwa-ke ikhala mani ngezanu ngendlela eyenza ngakhona izanu mani sithole nzima ngayo abantu baboyiselwane kanti baboyiselwane kodwa baboyiselwane bashayelwane hayi khona mani hayi khona hayi sithole nzima mani asazi ukuthi singayenza kanjani vele ukuthi laba abantu bekhuzeke mani sobakhuza njani vele khona kwayenzakala imisteki vele ukuthi khona kuphuma umgaba kungena umnangakho abantu abafanazi same bantu hayi zanu mani ihlulekile ngempela ihlulekile ngoba manje siyasogola sogoliswa yiyo abantu bayahlupheka siyahlupheka sonke bayaboshwa abantu cela amanye amazwe ukuthi asize alala usizo kodwa into engcono vele ukuthi sizilwele ngoba vele amazwe asayingeni indaba yamanye amazwe ngoba uyabona nje bayazithulela futhi uma kuwumngani wabo-ke khona hhayi abazihluphi ukuthi uma singaphakama nje sonke sonke abantu basezimbabwe silwe hhayi besibulale besiqede sonke bevele basibulele kudala laba bantu mna vele ngesingami ngifuna ilizwe lanqunye thina sesithathele lethu umphakazi sibe sodwa amashona la abe wodwa ngoba sisokoliswa nje ngento engalangqondo angazi senzeni ungabheka nje sihlukumezeka kakhulu thina emandebeleni yabonga
salibonani salibonani basakazi besitudio 7 lenjani-ke injani impilo thina yeboyeza ibhilile kancane iyinhlupho le yinthubo lokubanjwa eyi ngokuhlukumezwa ubanjwa ingane uyimbongolwane wena usemhlabeni kathixo emhlabeni welizwalelayo asakwazi kufuneka kuphile kanjani nabona-ke imizamo ethile iyazama abantu bezame lapha lalena mara eyi asikhoni ukubakwazi ukuthi kuyophumela ngaphi mara yabona lowo mzamo osenziwa abanye bethu abakhona amazwi babungene ngalena ngasejohannesburg esouth africa hayi bo umzamo oqondileyo siyayivuma le nto nje siyayivumela kakhulukazi ngoni ba namhlawumbe kungaba yile itshintsho lokuthi izinto zitshintshe emhlabeni wethu mhlawumbe yikhona ukuthi la ene ekade simesaba zikhona ukuthi asisamesabi kumbe ekade ngafuna ukuphuthuma esukuma esibhihlalweni mhlawumbe uzokhona ukusukuma hhayi abazame laba bafuna ukwenza leyo nto esouth africa siwavumela abanzenjekakhonakho mhlawumbe kungaba yinto edrayiti kimina umfokanyamesha ufokamthonzi ukaphulamathambo phuma phasi komfula kimina okancono
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Ezivela ngapha kwele Melika, umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans owe Republican National Convention uyaqhubeka edolobheni le-Charlotte, North Carolina. Ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezethule amazwi azo ezivalisa abantwana bakaTrump u-Eric Lotifani kunye lomkakhe uMelania. Kade kukhangelelwe ukukhuluma umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lezinye izikhulumi ezimbalwa ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Sengathi kulaba sebekhulumile so far, mina ispeech engisibone ngathi silengqondo, silobuntu, ngakho futhi silenqotho ngokwenzakalayo. Ispeech sika First Lady uMelania Trump, I think uwenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kazange ashuga khothe izinto eziningi okufana lalabo abanye esibabone bekhuluma nje bona okwabade bekwenza nje ukupraise uTrump bebuthi ngu-best president aseke imhlaba wonke osuke wawubona jikelele, kodwa bengafuni ukuvuma ukuthi kulenza into eziningi asehluleke ngazo ezifana lendlela athitha ngayo ama-riots lawo esiwabonayo awe-Black Lives Matter, okufana lendlela athitha ngayo igciwane lele le-coronavirus. I think abaningi bazamile ukuthi bakubalekele lokhu, abazange bafuna ukukhuluma nge-unemployment rate esi-over 10%, yena uTrump wayithola i-under 3%. So ziningi izinto esizibonileyo kulaba sebekhulumile so far, konke lokusebenzisa resources our government for political party activity okufana lokwenziwe nguye Trump ebiza abantu eWhite House lapho. Yoni White House isaziwa kuyindawo eka president welizwe lonke, hayi upresident webandla eliyi-1. Sibonile even lo secretary of state uPompeo laye enikeza sakhe eseJerusalem lapho ahambe khona ngomsebenzi wobu-secretary of state, kodwa sizokuthiwa ngokokuqala ukuthi kube lo sitting secretary of state o-endoza upresident webandla lakhe. So I think ama-Republican khona manje sebezama ukwenza noma yini abangayenza ukwenza ungathi uTrump bamenze abe ngathi ngumuntu olungileyo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
UTrump uvele ule base yakhe, abantu abamlandelayo abamsupportayo noma kanjani noma angazenza amaphutha kanganani bavele bakhona abathi bona vele bayapika ngayo uTrump ngoba yili biza labo abalithembileyo. Mostly lo sesibonile ukuthi usually ngama right wing extremists, abantu abalobandlululo abazonda ama immigrants, abazonda abantu abamnyama abalwisana even lama protesters la awe Black Lives Matter, labo abantu baka Trump ukuthi vele noma engenza okubi kanganani angeke baze bamlahle.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seWest Virginia. Sekakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare izolo. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni hatshi umbhuqazwe. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Zamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Sekugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.